Okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke. Lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba lezibindi bama bezimisele. Njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi. Sibona ngani iZEC ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi. Sibona olutsha intanga abafuna ama-birth certificate, abafuna izithupha babencitshwa. Singaya kuma-wards la kuma-constituency sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo benga-aplayanga ukuthi betransfer. Sibuhlungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki bona sisazi ukuthi ngama-CIO. Konke lokhu kuba nzima ngapha emandebeleni nosi kakhulu emandebeleni nosi echolotho sawina, but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu yigukurawundi lanamhla lokhu besisaba ukubulawa ngoba echolotho abantu abaningi babulawa. Sibona njalo ukuthi izanu khona ngale echolotho yasebenzisa ukwethusela, yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazakufa njengegukurawundi. Baphinde basebenzisa esithi kuthenga abantu njengoba lalibona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke, hhayi abantu bazithathela impuphu bazidlela. Ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikebhe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela. Yikho-ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul, hhayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu i-civil unrest kungaba kungenzeka ngo-2023. Yikho-ke sithanda ukubonga abantu bakithi, sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabatwa bethu abasebenzela isizwe, labo banganqabeli abantu ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epwesi emarondela ebhinga lecholotsho sasoko sivalwa, yikho ukhampeni akwethu azange ihambe kuhle, kodwa siyabonga uNkulunkulu labantu abasincedisa.